So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Jonga Khandemiri ngokusipha kululela indaba ngolimi lesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 29 kaMpalakazi 2022. Igama ngukeino kumete Saidi. Endabeni zethu namhla.
Ukwakadezu sile kweza. Emiseli uti gino mpinde uti uti liya yesisa. Inte ngo iyo liti Christmas nga nga kani. Sile kweza. Kwa uvele sale le kwena nga. Nishale. Nishale ziyami. Nishale le kweza.
Inkampani kahulumende ebona ngokulawulwa komsebenzi wezamafutha ezimota eZimbabwe Energy Regulatory Authority, ZERA, isikhiphe umbiko wokukhweza kwentengo yamafutha awephethulo ledizili.
Kuyinto enhle ukubana labo abangabe bevela kwamanye amazwe behambe ukuyarejista ukuyavota. Ngoba lokhu kwenza ukuthi even laba abasakhulayo laseZimbabwe labo bekhuthazeke.
Iningi labeZimbabwe abasebenzela kwamanye amazwe abaze ekhaya kukhefu leKhisimusi sebethatha leli thuba ukuhle bachiye bebhalisile ukuvota. Abakumabandla aphikisayo bakhala ngokuthi abezanu PF babathwalele ubhulo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inkampani kahulumende ebona ngokulawulwa komsebenzi wezamafutha ezimota eZimbabwe Energy Regulatory Authority, ZERA, isikhiphe umbiko wokukhwezwa kwentengo yamafutha awephethulo ledizili. Lokhu kungemva kokwehliswa kwalezintengo kuliviki ephelileyo ngamasenti alinganayo. Amafutha ephethulo asezabiza idola leMelika lengxenye $1.50 ikhuphuka ngamasenti amabili. Kuthi amafutha edizili wona asezabiza idola leMelika lamasenti angamashumi ayisithupha lanhlanu $1.65 ikhuphuka ngamasenti amathathu. Istudio 7 ixoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezomnotho ukucubungula lolu daba.
Kwezokuthiwa khona ngeviki ephelileyo uhulumende ngezera behlisa intengo yamafutha kwakutshengisa vele ukuthi abantu babengajabuli ngakho ngoba ukwehlisa intengo yamafutha nge-2 cents akutsho lutho. Vela sezekunandelele nxa uvele ujali ukuthenga ngoba ama-petrol stations then athengisa amafutha ngentengo ezitshiyeneyo. Nxa uvele ungasatshelwanga ukuthi yehlile awusezikekwayo. Njalo okwakathesi ukuthi sebekhweza kutshengisela ukuthi kulomphinde uthize uthi liya yehlisa intengo iyo liti Christmas nga nga kani. Sele kweza. Kwa uvele sale le kwena nga nishale. Nishale ziyami. Nishale le kweza. Nde nga kona. Kuchu kuti hai. Lapa. Amanjani. Sibidi. Kwa makweli lapa. Yatati.
Ubona isi za tusa kona. So kuti yetli iso imtengu. Guli vige peli leo. Nga masenta mabili. Kuti guli vigi. Ikwezo njalo nga masenta mabili. Kuti bebe velebe kwenzelani.
Bona tena ancho. Zabe siti wana yetli iso intengo yamafutha ipetro evame ukuthi ihambe ngabantu isetshenziswe ngabantu. UZulu usebenzisa amabhasi lezimoto ezincane kodwa ethwala izimpahla idizeli vele yayizimihlanga. Nxa bekabe zama ukuvala amehlo abantu yini singazi kodwa nje njengoba ngithitha ukuthi nxa ungazi yehlise intengo ngeviki epheliweyo iyikhwezi kathesi kutho ukuthi vele ngxenye ilicili kumbe vele awukwazi okwenzayo. Uhulumende welo uthatha njengabantu abancane womadlane kona ngathi mina
manje intengo yamafutha ezimoda emhlabeni wonke jikelele umi njani kakhulu nxa sikhangela impi le phakathi kwe Russia le Ukraine
ngoba amanye amazwe dade ngaze bathi khona bayakhweza intengo yamafutha ngoba kule yimpi e-Ukraine. Ayisoze ikhwele ukufika lapha ekhona lapha eZimbabwe ngoba siyazi ukuthi eZambia intengo yamafutha iphansi kule yethu kodwa bona abafutabo bathwala besedlula eZimbabwe. Intengo yamafutha eSouth Africa iphansi yebhotana iphansi. Thina yithi kuphela sibe hulumende ovele ngazisinda khona imithelo yakhona miningi efakwa entengweni yamafutha. Akutsho lutho ukuthi iyehlisiwe kwamanye amazwe bona bayakhweza nje ngoba uhulumende wethu uyabe ezizwa imali eyiningi emafutheni.
Ukukhwezwa kwentengo njalo okwamafutha khonoku ubona lokhu kukhwezwa kuzakhweza yini intengo zempahla yelizwe?
Kuleziqiniso ngoba osobhizinisi bahlala bekhuluma besilethi bona nxa uhulumende angazakhweze intengo yamafutha labo bayakhweza intengo yezimpahla zokudla ezitolo kodwa bona bakhweza okuphezulu ukwedlula awusezingene ezimpilini nezimbabwe umsitshele ukuthi intengo yokudla ikhwele nge-2 cents yabikhwela ngama-20 ngama-30 ngama-50 cents bazathatha ngithiwa le bahle bathi bona hatshi sesikhweza ngabe nxa sikhangelane nezikolo sezivula kwandisa ukuthi izinto zonke ezihambelana lesikolo ama-grocery ama-uniform konke kuyakhwela sebe singenisenkingeni ngoba vele siyakusiqala nje i-January phezutshaya phezulu.
Ubona intengo ingehla yini esikhathini esizayo nxa kuyikubana impile e-Russia le-Ukraine ingaphela?
Angiboni kuzakuba le mehluko ngoba phela vele sinamabhedi siwathatha kwi-Middle East ku-Iran naku-Iraq imikhumbi yakhona vele ayifikile emeterinyeni. Angiboni kuza ukuthi lapho kwakuthiwa khona intengo yamafutha isehlile emhlabeni jikelele eyethu ayingehle.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi yezomnotho exoxa le-Studio 7 ngocingo eseHarare. Iningi labeZimbabwe abasebenzela kwamanye amazwe abaze ekhaya kukhefu lekhisimusi sebethatha leli thuba ukuhle bachiye bebhalisele ukuvota lokuyakhangela ukuthi amagama abo akhona na kuluhlu lwababhalisela ilungelo lokuvota olwe-voters roll ukuze banelise labo ukuphatheka kukhetho lomnyaka ozayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Laba bantu iningi labo ngelisebenza emazweni angomakhelwane anjengeBotswana, South Africa, Mozambique, Bilitani lamanye. Omunye walabo ababuye kukhefu lekhisimusi evela kwele South Africa lapho asebenzela khona uMnumzana Thapela Madzianike othi ukubone kufanele asebenzise leli thuba ukuyabhalisa ukuthi athole ilungelo lokuvota kukhetho lomnyaka ozayo.
I have registered. I did that when I just arrived in the country.
Sengibhalisile mina. Lokho ngikwenze ngisanda kufika elizweni ngoba kulilungelo lami. Ngilomlando wokuthi ngiphatheke kukhetho oluzayo.
UNkosazana Patience Sibanda isakhamuzi sakobulawayo uncoma inyathelo elihle elithathwa ngabahlala kwamanye amazwe.
Kuyinto enhle ukubana labo abangabe bevela kwamanye amazwe behambe ukuyarejista ukuyavota. Ngoba lokhu kwenza ukuthi even laba abasakhulayo labo abahlala kulelizwe laseZimbabwe ukuthi labo bekhuthazeke ukuthi beyevota.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Jenesani Ntungakwa upha umbono wakhe.
So okwakathesi kuyamele kube lesikhathi ukuthi abantu bazile ukuthi abantu laba abazorejista abantu abalethwa ngumhlangano besuka emapulazini kumbeni ngabantu iqiniso abasuka e-diaspora.
Lokhu okukhulunywayo ukuba abanye bathwalwa ngezimota ngabamabandla ukubasa kulezo ndawo zokubhalisela, uJenesani uthi akaboni kuliqiniso lokho.
Kaningi ipolitiki yeZimbabwe makwe ukuthi siyachotheza kumbeni siyananzelela. Dabe sikhangele ubuchopho bezami okwakuqala. Okwesibili, akukacaci ukuthi abantu abediaspora bengarejista ukuvota bavotela ngaphi.
Esinye isiphathamandla sezeki esigabeni seMashonaland West, uMnumzana Austin Ndlovu, uthi kuyabongeka ukuthi abantu abahlala kwamanye amazwe abakuleli bakubone kuqakathekile ukuyabhalisa ukuvota. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Lanxa iCOVID-19 iguqule indlela abantu abaphila ngayo, iningi liyavuma ukuba yabonisa ukuqakatheka kokusebenzisa inkundla zebulenjini ukucebisana ngokumayelana laleli gcikwane. Inzalo yaseChangwa eBulilima ehlala emazweni yabambana yaqala ukuphathisa izikolo zalindawo ngamamaski kanye lama-sanitizer ukuze abantwana besikolo bavikeleke. Lanxa bamanyaniswa lubhubhane luthe ulaka lwaloso lunganeno, baqhubekela phambili bekhulumisana beqhuba ezinye inhlelo zentuthuko ezigoqela ukuvuselela ukwakhiwa kutsha kwedamu lenunu ukuze izakhamizi zalumango zithole amanzi. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Bekungabizwa ozwayo emkhosini omkhulu eChangwa lapho izakhamizi ibuye ngobuningi zizothakazelela umsebenzi omuhle okwakhiwa kwedamu labo lenunu kungenasizo oluvela kuhulumende kumbe kunhlanganiso zizimele zodwa. Mnumzana Gretman Mkhwebu uchaza ngokulungiswa kwaleli damu.
Indaba kanunu yaqala ngesikhathi kune-COVID laphana esikhathini high school. Masasizwa umbiko ukuthi uhulumende ungathi kuyamsinda sometimes ukuthi kuthwele abantwana ama-PPEs nalezi zinto zama-sanitizers orate. So lokalusolwaba yimpumelo kakhulu, sahamba sethi masesiqedile amadoda ngoba axoxa vele ingxoxo kayiphele. Basebenzi right ngoba amadoda asebenze kahle kanje sabambana. Plan bani esingayenza after that uzesiqhubekisele phambili isibhodi sakithi. Ngoba siye siqaphele kwenye isikhathi amadamu amaninginingi uhulumende ucine ngena sibona abantu sebethi yeye uhulumende lapho sesenzile wathathela. Bathi hhayi ngeke kwenzeke lokho. Idamu leliyana ngelo mphakathi ngoba liseplazini lomphakathi.
Amazwi kamkhwebu agcizelelwa ngumnumzana Meluleke TJ Maranatha Mhlanga, ongomunye okhokhele ekubuthaniseni imali yokwakha leli damu njalo bebeqoqana amakhasi ozilibazisa awe-social media.
Sahlangana kanjalo sili kumakhasi ozilibazisa nabasebulenjini emoyeni sazosihlangana edamu lapha saba lo msebenzi wokuqala ngo-21 March kumnyaka ophelileyo. Kuthe kuthatha njinyanga eziyisikhombisa 7 months idamu beseliivaliwe silinathi ngoma. Sahlanganisa izimali singabantwana abakulesi sigaba abasemazweni agoqela eBotswana, eSouth Africa nakhona apha eZimbabwe kanye labasemazweni ngaphetheya. Sahlanganisa imali ukuthi-ke sisukumise idamu lelo. Ya lalife umduli ladilika ngo-2005 kwaba liganga kwasala kungalalutho, kodwa sahlanganisa imali engange-R275,000 sadinga ucontractor wasenzela umduli nandilimile namhlanje.
Baqhathe ikampani yomlimi lomfuyo odumileyo umnumzana Neville Rosenville ukuthi bakhelele leli damu. Yena ubonga ngokubambana kwabantu beseChangwa.
Lapha the community got together and they did that project on their own. No help from anybody else, no donor, no help from anybody but out of themselves. And you people can be very proud of that. Well done, my brother.
Ukhoko wamamoyo ngomunye oncedisa ukwakha idamu ethwala amatshe uThabe uManzi.
Ngiyajabula, singiyajabula sikakhulu kakhulu ngoba sesiyathi inhlanzi ntombo sezilethe khonapha kube kuhle kakhulu. Nahlela emadlawuni ngathi ngicedha usezowaesikole laba buhlungu kabuya ngathi o fuke kuzaphela kodwa lapha ngaphaka amatshe kaaizakuqeda lekuqetha uzakuqeda.
Induna lesi sigaba uChief Sikhathini uziqhenya ngenzalo yesigaba sakhe lokubambana kwayo.
Ukubambana kuqala ekhaya, kufanele kuqala ekhaya bese kukhuthaza nezomdabu ukuthi kufanele sibambane, kubambane umama lobaba ekhaya, abantwana bese bebona isibonelo. Ubukhokheli nxa bubambele kuyenza labantwana bebelula ngoba thina esikhathini esiningi siyibukhokheli bomdabu. Kukhuthaza ukubambana kungalani ukuthi ngwe-political party, ifundo ngwekholo oluthile. Esiyigqugquzelayo ukuthi uthando malubuse phakathi kwabantu.
Enye inkokheli yezombusazo kubandla le-TPC unkosikazi Bekezela Maplanka udabuka esigabeni esiqelelezane leChangwa laye ebelikulo umkhosi.
Labadala bahlupheka ngenxa yokusela amanzi bahlanganelana benza umsebenzi ongaka wokugebha idamu esigabeni. Kungumsebenzi omuhle kakhulu. So siyababonga kakhulu abanewethu ukuthi phakathi kokusebenza okungaka ngoba siyazi basebenza nzima. Abanye bayasebenza eGoli, abanye kubo-UK, abanye kubo-Australia. Akumnandi ukungahlali kwelakho ikhaya.
Kunesitsho esithi vuka uzenzele. Inzalo yeChangwa ehlale eBotswana, South Africa naseBrithani isebenza nabasekhaya bavuke bazenzela bathi ukukhala akusizi. Nangikusebele damu lamanzi ezifuyo lokunatha. Ngimele Studio 7 eChangwa eBulilima kwele Plumtree, igama langu Ezra Chisasibanda.
abaphila ngokuthengisa ezitaladini bathi umnyaka ka-2022 esesiwugqiba ubulukhuni okwamagama ngoba sebebaningi abantu asebebanjwa ngamandla okungena kulomsebenzi. Abanye babo bengelamvumo, lokhu sokubangela ukuthi impahla zabo zingathengwa kuhle njalo bengatholi inzuzo eneleyo yokuziphilisa. Unkosazana Deborah Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uchasisela uSithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Umnyaka lo ka-2022 ube nzima kakhulu kithi thina informal sector sikhangela ezigabeni ezitshiyeneyo, sikhanyela ku-financial, imali zethu bezingabambeki kahle, sibese sikhanyela khona ekuthengiseni, ubesile competition enkulu kakhulu ngoba wonke umuntu useku-informal sector. Ufinde ukuthi even labaku-formal abaqhatshiweyo bebesiba lesikhathi sokuthi beke beku-informal ukuze bethole izimali ezitshiyeneyo, bethole ukuphila. Ngoba ngapha ku-formal bethola izimali ezisemakhadini nezisemabhenki, kungatholakali usizo lokuthi bethole. Iyesenzisa isibibisa yehluleka ukuthi sireche ama-targets ethu ode sakhangelele pulazi lakhona. Lokhu ukuthi sisanda ukuphuma ku-COVID-19, ama-restriction lawa po abantu kade besaqalisa ukuhluma, besaqalisa lokuthi bebone ukuthi kuhoteka ngaphi njalo ngaphi. Njalo sibeze sikhangela futhi ukuthi sibesile challenge kwi-informal sector. AmaChina asegcwele kakhulu emashopu lapha, achiphisa izigqoko, achiphisa impahla, achiphisa izechiphisa even nama-vegetable. Kugcina lathi i-competition yethu siphansi, thina sabe sihotile si-genuine kodwa bona befike sebethatha izitafu zabo ezimele ukuthi ngabe zihotiselwa thina, bona sebethengisela individual. So ngenye i-challenge esike saba layo. Sibese sikhangela njalo futhi ukuthi okunye okusehlulekisileyo kakhulu, ngizabe lokhu ngikhuluma lokuthi uhulumende kumbe nisithi lo council uyehlulekile ukuthi esincedise thina njenge-informal sector esibhadalayo ukusithi council. Esithi singamalayisensi, esilezi ndawo ezibhadalwa ngamalayisensi every month. Uyehlulekile ukuthi ucontrole kule ndawo koBulawayo ku-5 Avenue eyavalwayo nge-COVID, but kube lama-illegal vendors abuya azohlala kungekho emthethweni bathengisa.
Lo ngunkosikazi Deborah Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende weMelika usethule iziqondiso ezintsha ze-COVID-19 zokwamukelwa kwezihambi ezivela kweChina zingakangeni elizweni. Kuzamela ziqale zihlolwe ukuba kazila COVID-19 na. Leli nyathelo lithethwe kulandela ukuqonga kwenani labantu asebebanjwe bele-COVID-19 kweChina. Kodwa uhulumende walelo lizwe engaqinisi ezakhe iziqondiso zokumelana laleli gciwane. Umqondisi wenkampani ye-Southwest Airlines, umnumzana Bob Jordan, wethule umbiko exolisa ngokuphambaniseka komsebenzi wokuhamba kwendizamtshina zale inkampani ngesikhathi sekhefu, esithi baphanjaniswe ngomumo womkhathi. Kodwa unobhala obona ngomsebenzi wokuthwala kwabantu lempahla, umnumzana Pete Buttigieg, uthi okwenzakala kule inkampani akuselani lomumo womkhathi, esola ukusebenza kwayo. Abakumabandla aphikisayo bakhala ngokuthi abezanu PF babathwalele ubhulo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo. Bathi kabasavunyelwa ukukhankasa ngokuthula, ukwenza imihlangano lokunye okungenza ukuba basekelwe nguZulu. Okwamanje kulamalunga amabandla aphikisayo awemthwakazi Republic Party, ele Citizens Coalition for Change, lamanye avalelwe entilongweni kulandela ukwetheswa kwawo amacala okutshotshozela uDlakela. Bathi konke lokhu kwenziwa libandla elibusayo elingafuni aphikisayo akhankasele ukhetho oluzayo emphakathini. Kodwa abanye abalandela okwenzakala eZimbabwe bathi amabandla aphikisayo amanikiniki, ngakho ke angeke asuse ibandla leZANU PF embusweni. Kuyini okungenziwa ngamabandla aphikisayo ngomnyaka ozayo okungenza ukuba enqobe kukhetho oluzayo? Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomfundisi Raphael Mthombeni ocubungula ezombusazwe ezimele, kanye lomnumzana Kudzai Samaita olandela ezombusazwe. Umthombeni usungula lingxoxo.
Mina engubonayo kunye kuphela nje okukodwa ukuthi kusetshenzwe nzima ukuthi kucelwe kumbe kukhuthazwe abantu ukuthi bayivote. Ngoba okukhanya kusenzakala ungathi abantu abasazihluphi ngokuthi bayivota ngendlela yokuthi sekungathi sokusengqondweni zabantu ukuthi hayi loba singaze sivote akusoze kwenzakale lutho. Angibona ngathi ayisilo qiniso lonelo. Okukhona okufanele ukuthi abantu baphume bayevota, bakhuthazwe baphume bayevota ukwenzela ukuthi kukhanye ukuthi kuyehlula njani. Ngoba lokho kuthiwa kuzarigwa asila qiniso lokuthi ungariga nxa kuyukuthi ama-votes awe-opposition maningi ukwehlula lawo awe-main party.
Ye, sizwe Baba Samaita, ubona njani sibili wena ukuthi kwenziwa la?
Ngiyibingelele, ngiyabonga njalo ukuba phakathi kohlelo. Mina into engayitsho yikuthi amabandla aphikisayo, ikakhulukazi ibandla elikhulu eliphikisayo le-CCC, kumele ukuthi lithathe amanyathelo wonke azakhombisa abantu ukuthi nxa ngabe bezavota, ivoti yabo ayisoze yebiwe njengoba sokujwayelekile. Yebo kambe njengoba Baba Mthombeni sisho ukuthi kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bonke baphume ngobuningi bayeregista bayevota. Kodwa ibandla eliphikisayo kufanele ukuthi libe nendlela zokugqugquzela abantu ukuthi babekwazi ukuthi ivoti yabo ayisoze ijontshwe. Lokhu kungenziwa njani? Kungenziwa ngokuthi kukhonjiswe amanyathelo wonke afana na le media ukuthi siyazi ukuthi eminyakeni edlulileyo yonke le inqangala kuzaba lokhetho, ibandla elibusayo liyayiphatha imedia linganikeza abanye ithuba lokuthi basebenzise ama-channel wonke afana nalabo ZBC lento ezinjalo. Kuye futhi indaba yokuthi lapho kubalelwa khona amavoti, lalapho okuzavotelwa khona, lalapho abazabe bekhangelela amavoti, ngingathi ama-monitors. Ngale kwalokho futhi ngiphinde ngikhulume ngendaba yama-centers lapho kuvotelwa khona. I-ZANU PF iyayithatha izekhi ifake ekhwapheni. So izinto ezinjalo kumele ukuthi ibandla eliphikisayo lingavumi ukungena okhethweni ngaphambi kokuba izinto zilungiswe.
Ye, Baba Mthombeni, singathi kumbe ibandla le-ZANU PF lingani lapha nalapha ngani liyavimba othintini. Kodwa-ke amabandla aphikisayo akhanya sibili alenkinga ezimangalisayo sibili ukuthi lokuthi ayekhethweni kambe abachayi lokho kuthiwa yi-on goal ngesilungu.
Ezikhathini eziningi kukhanya kuyikho khonokho. Ngoba eqinisweni sibili nxa kuyukuthi kulokuphikisa okuthiwa khona kuphikisa ukuthi asithi thina mina nginje ukuthi wena hamba Mthombeni uye kukhuluma ngezinto ezingenza ukuthi siwine. Inambona ngathi ziningi kakhulu. Angithathe nje okuwodwa, asithi thina nje mina ngingakubuza nje lawo diwe khona khona thina. Ngubani ofuna ukuthi ahlale emnyameni lapho ungelamagetsi khona? Uyabona ukuthi akula muntu ofuna ukuhlala emnyameni angithi. Then ngubani ongenza ukuthi kube lamagetsi? ubona ngathi bona abantu abayiwa benza kube lo mnyama khathesi. Nxa singabavotela bazaletha yini amagetsi after tomorrow. Kule lisegcekeni ukuthi akulandwe njalo ezakwenzakala. So okunye engikutshoyo yi-message ukuthi khona utshaye lapho wenwaye lapho kuluma khona. Ungaphonge ukuhahaza nje ukhuluma izinto eziningi ezingaphathelananga lalokho ofuna ukuthi ukuwine. Ziningi izinto ezingakhulunywa yi-opposition laphana ezingalandelwa eziqumbaqumba abantu balandele bayekwenza ivoti.
Ye, siyamuzwa baba Mthombeni. Samaita, singavala khonapha kumafitshanjwa.
Lami ngithanda ukugcizelela kulokhu baba Mthombeni aqeda ukukusho. Kuqakathekile ukuthi abantu izizalwane zeZimbabwe zikwazi ukuthi njengoba kuyaye kuthiwa esiNdebeleni ukuthi kusinwa kudedelana.
Njalo lalaba abebandlela ubusayo bangaze bezwa ngathi kuthiwa khona abantu bayabazunda kumbe kunjani. Hayi, thina sifuna ama-results.
Lapha lizwe umfundisi Raphael Mthombeni ocubungula ezombusazwe ezimele lelo mnumzana kudzayi Samaita olandela ezombusazwe bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi u-2022 bungumnyaka obulobunzima obukhulu njalo obuchiye bengelathemba ngekusasa yabo kwele South Africa. UThuso Khumalo sipha loludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokutsho kwetinengi lezizalwane zeZimbabwe u-2022 bekungumnyaka wenyembezi usizi ukwesaba lokulahlekela lithemba. Umgcinihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo besifazane ezim imbokodo unkosazana Victress Mathutu uthi indlela engcono yokuchaza u-2022 kwele South Africa ikuthi ubungumnyaka wenhlupheko.
Kusukube isikhathi esinzima kakhulu. Singakhumbula futhi u-2022 singene sivela esihlaveni se-COVID-19. Sisathi sibone lokhu kwabuye ucinywa kagesi. Abantu abaningi abaseZimbabwe bahlala South Africa, iningi labantu abanye bayazisebenza. Ngesikhathi kungena gesi abakwazi ukusebenza. Okunye futhi engathi kukhahlameza abantu, indaba yemisebenzi. Ilizwe laseMzantsi Afrika lalo, lingathi amathuba omsebenzi aya encipha kakhulu. Abantu abaningi bakhona lapha eSouth Africa bazozizamela, kodwa imisebenzi ayitholakali.
Umnumzana Gaya Majahana yena uthi alukho ngitsho lolulodwa uhlangothi lwempilo olubahambele kahle ku-2022.
Ukubhadaliswa imali ezinkulu ezibhedlela ze-South Africa, ukuxotshwa emsebenzini ngenxa yokuthi awuyena umuntu we-South Africa, ukuhlukunyezwa nokushiswa kwabafowethu njengo-Elvis Nyati kuthiwa ngabantu bokuza, izinga lokuzibulala kuma-Zimbabweans liye lakhuphuka ngendaba yokucabanga kakhulu imuli zabo nokunye, ubugebengu obuningi obokuhlukumeza amaZimbabweans nabo bukhuphukile, abanye bayesaba nokububika emaphoyiseni.
Umnumzana Emmanuel Banda yena uthi bekungumnyaka ababone khona inzondo enkulu ivela kwezinye izizalwane zakwele South Africa.
Indlela abantu akadibe behlaselwa ngayo izinophobia bebuhlungu kakhulu, ngoba sizothi silukunyezwe ekhaya masibalekela umakhelwane sifike sibulawe futhi nemisebenzi. So kuthanda ukuba nzima ngoba manje namaphemithi lawana bawakhanselile. So into yakhona vele isinzima ngendlela ephezulu.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Khulekani Dube uthi uhlupho olusemqoka olulalise iningi labeZimbabwe ngaphandle kwengubo yikusasa labo kwele South Africa.
Sizizalwane zeZimbabwe esiphila kuleli sibhekane nobunzima kakhulu, ikakhulu esimeni samaphepha ayiwona sephela amaphemithi akade besinike wona njengoba bethi abasawa-extend. So lokho nje kuyibunzima obungesingazi ukuthi abantwana besikolo siyobathini, siyosebenzaphi, sibuyele emuva noma siyaphambili, asizazi nje singo-Norway sila.
Iningi lithi okudanisayo ukuthi akukabi le nto ebapha ithemba lokuthi u-2023 uza kuba ngcono kulalokhu abahlangane lakho ngo-2022. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, iThuso Khumalo.
Live talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela okubhekane labesifazana kulumnyaka ka-2022 osufika emaphethelweni. Singeke hlukani sihlobo sikhangela ezinye zendaba zethu ebezikhokhela. Inkampani kahulumende ebona ngokulawulwa komsebenzi wamafutha ezimota eZera isikhiphe umbiko wokukhweza kwentengo yamafutha awephethulo ledizili. Sesiligqiba ke lapho ohlelo lwethu olivalelisayo ngumagumede uGaino Saidi sithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.